izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo lwe-Studio 7 lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 2 kuzibandlela 2019. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuhle aphenduke ngoba uyabona ukuthi into bezingahambi kahle way uvice wakhe ahendle ngakhona udaba lolu lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Bekuvele kucaca ukuthi akala solution to the problem le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sebuyelile emsebenzini ikhefu lakhe lingakapheli ukuze ezame ukuqeda ukukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Okufuze kulungiswe indaba yokuthi imali itholakale enelisa ukuthi izinto eziqakathekileyo zitholakale, njalo ke intengo yezinto kufuze uhulumende enelise ukuthi bebone ukuthi izinto azithengiswa ngendlela eyenza ukuthi abantu bengayenelisi ukuzithola.
Ingcwethi kwezenotho zixwayisa uhulumende ngamele akwenze ukuvuselela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Inhlanganiso ye-National Association of Development Committees ithi izakhalaza kuhulumende imcela ukuthi adede kunyathelo lakhe lokwesula imbhadalo yama-school fees ezikolo ze-primary. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sebuyelile emsebenzini okwesiphangiphangi ikhefu lakhe lingakapheli ukuze ezame ukukhulumisana labodokotela asebedlulise inyanga bekhalale umsebenzi. Odokotela laba bafuna uhulumende abengezelele iholo labo njalo ebahlawule ngedola leMelika. Bathi njalo uhulumende kumele alungisise umumo ezibhedlela ngoba kungela mithi yokwelapha izigulane. Uhulumende labodokotela laba sebeke bahlala phansi bakhulumisana kodwa behluleka ukuvumelana. Omunye wabasekeli bakaMnangagwa onguye njalo obephethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Constantino Chiwenga, uke wazama ukwethusela odokotela laba ngeviki edluleyo ukuthi babuyele emsebenzini kodwa wehluleka. Sixoxele umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha eMelika uMnumzana Dan Moyo, yena othi lanxa engelathemba lokuthi uMnangagwa ozakwenelisa ukuluqeda lolu dubo, ukuphenduka kwakhe emsebenzini kuyinto enhle.
Kuhle aphenduke ngoba uyabona ukuthi into bezingahambi kahle way uvice wakhe ahendle ngakhona udaba lolu lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Bekuvele kucaca ukuthi akala solution to the problem le, ngoba abodoktor masiseqinisweni shiwa bangasebenzela ama 300 RTGS ngenyanga. On top of that uthola ukuthi imithi iyashota, ama resources abalawo even to the point ama gloves asebenza, they are actually bakuba zifaka ku risk enkulu kakhulu of contracting imikhuhlane nge under ama conditions abasebenza ngawo. Even kunjalo nje angazi ukuthi yena umnangako yini abona ngathi angayenza ezotshintsha isituation umumo obhekane labo dokotela. So yes, kuhle ukuthi aphenduke, that means ukuthi at least conscious of effect yokuthi izinto azimanga kahle, and kuqakathekile ukuthi yena njengomongameli adile la isituation le. Kodwa I think into exaka abantu kakhulu i-behavior kaChiwenga, ngoba ube usenze ngathi uyahlanya, ngoba bekungaqedakali into ayenzayo. Abantu basele bemangele ukuthi kambe u-vice president singabe sokwenze njani. But akumangalisi, ngoba ungatshayikhu umuntu ofana lo Mgabe, ubona ngathi vele yini engaphuma lapho, ngoba ikuzidingela nje ukuloywa ubhekile. Yikho engakusho nge-behavior kaChiwenga.
Ngezinye indlela, mnumzana Moyo, singathi uMnangagwa ngokuphenduka kwakhe lapha uthi uChiwenga wehlulekile yini ukuqhuba umsebenzi kuhle?
Ngempela, that is very obvious. Kusobala ukuthi akaselali ithemba lokuthi uvice president wakhe uyakwanisa ukuwenza lo msebenzi lowo, ngoba wona umsebenzi wakhona uyasinda, ngoba ekuqaleni ilegitimacy yabo nje bona beyi-two noChiwenga ayikho ebusweni babantu, emehlweni abantu beZimbabwe. They do not recognize uMnangagwa le president yakhe is legitimately elected. So on top of that, then you have uChiwenga ongelayo iskill PR, public relations akayelayo completely, and khonapho kumele engumuntu okumele adile labantu, adile lama situation afana lalawo. It's clear ukuthi akalayo ulwazi lokudila le situation efana laleyo, and ukuphenduka kaMnangagwa kubeka sobala lokhu ukuthi hayi, akaselali ithemba lokuthi uvice president wakhe angawenza lo msebenzi. Maye ngekwasazi-ke ukuthi uzoyenza njani next time ayithathe leave. Kusho ukuthi angeke asathathe leave until 2023 phela, ngoba uzochiya semuntu. Singazumkhadi naye ayikho into angayenza futhi laye, ngoba nje inkukhu nje phomu kudonswa ngamakhadi.
Yena uMnangagwa siya kuleave wathi kokuba umsebenzi, kuyina sengakutshintsha ngokuphenduka kwakhe?
Ayikho nje into azoyitshintsha lapha, nje ikuphomba ukuzama ukutshengisa ukuthi hayi, khona mina ngisasengupresident. Ayikho nje into azoyenza nje laye, ngoba eqinisweni i-government ayilayo imali yokuthi baholise odokotela lapho. Lelo yilo iqiniso, ngoba imali since nge-corruption ekhona, imali zonke ezitholakalayo uMnangagwa sizokuthiwa ubhizi wakhe imention efuna ukudlula i-blue roof. So imali zabo, you can see ama-priorities abo ukuthi they are not focused on ukwakha isizwe sakithi, and abodokotela angiboni mina beyinikezwa le mali abayifunayo, ngoba uzothola ukuthi ayikho. Umuntu engimzwela usizi nje ngumthuli Ncube, ngoba uMnangagwa uzothi Ncube akuyidinge phela le mali efunwa ngabodokotela, ma kuukuthi bayabona ukuthi kule need yokuthi odokotela laba baholiswe kahle for umsebenzi abawenza.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha eMelika, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi asebenze katalala avuselele umnotho welizwe lonyaka, njalo aqhube inhlelo ezizaphathisa amankampani ukuze kuqedwe umkhuba wokuthenga yonke nje impahla phandle kwelizwe, okugoqela amaqanda lochako sivisalo. Sixoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Richard Mawomva wachasisa amanyathelo athi kumele aqakathekiswe nguhulumende.
Okufuze kulungiswe indaba yokuthi imali itholakale, enelisa ukuthi izinto eziqakathekileyo ukuthi zitholakale. Njalo-ke okwesibili ngokuthi intengo yezinto ufuze uhulumende enelise ukuthi ebone ukuthi izinto azithengiswa ngendlela enza ukuthi abantu bengayenelisi ukuzithola. Njalo nxa imali ivuma uhulumende kayifake othiwa ngama-subsidies kuzinto esingenelisi ukuthi sizilungise lapha, ayikhona ukuba nomkhonomi wokuthi thina siqhubeka sithenga ezinye izinto esingazilungisa lapha. Yikho-ke zonke imali ezingabuthelelwa zitholwe nguhulumende kufuze zibe zisenza ukuthi abe-industry elizweni abalungisa izinto besizwe nguhulumende ukuthi beyenze izinto ukuthi izulu ezithole ngamabhondi ayenelisa ukuthi ekhutshwe nguhulumende, ngoba yiwakhona njalo ukuthi lokhu kuzaguquka ambona.
Ibhondi kumele lesulwe yini kumbe liqhubeke likhona?
Yilo ikhona, ngoba singafuna ukuthi thina imali yangaphandle akula lapho ezavela khona, uhulumende akula lapho azayithatha khona. Yikho uzulu kufuzeke kwazi lona leli qiniso, ngoba singayekela ukwazisana lona leli qiniso sizabe lokhu sikhalela into esingeke sazithola, ngoba ibhondi lisakhona njalo lizaba khona okwesikhathi eside.
Kodwa uhulumende laye kamelanga avume yini njalo amukele iqiniso lokubana ibhondi ledola lemelika akulingani?
Khona lokho yikhoso kufuze kwenziwe. Kungaqeda ukwenziwa khona lokho imiholo yabantu ikhwezwe, kodwa ikhwezwa ingamabhondi hathi imali yangaphandle. Okwemali yangaphandle kufuze isebenza imithi lezinye izinto ezicadekileyo. Yiliqiniso okufuze silamukele kathesi siseya phambili njengabantu baseZimbabwe. Okwemali yangaphandle kaivele kasona leyo, yikho-ke asingeke sakhalela ukusebenzisa imali engaso yethu nxa siwukuthi singabantu abanakanayo sibili ngokugcweleyo.
Ezinye ingcwethi zithi kumele uhulumende angene kumanyano werandi, ungakukhuthaza yini khonokho?
Ye, lokhu singakukhuthaza ekuthini siyakhangela ukuthi impahla eziningi kungabe kuyikudla, kungabe kungokunye okusebenza emankampanini, into eziningi i-South Africa yesi sizayo ukuthi sithenge izinto, uzawuthola ukuthi uchago ngokwalo emashofini kugcwele uchago lwase-South Africa, lokunye okuningi even amanamnede ngamanamnede ase-South Africa. So mbona ngazani singenza njalo kungasinceda ukuthi sibe senelisa ukuthenga okunye e-South Africa, ngoba yililizwe esilokuxhumana lalo kakhulu ekuletheni izinto ezithengiswayo njalo ezidliwayo lezinye impahla ezitiyeneyo eziqakathekileyo empilweni zabantu.
Umnumzana Richard Mawomva yingcwethi kwezenotho. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa indubo esibhekane lozulu ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokutshabalala nje komnotho, abantu abaningi bathi akulabuvelo obungalethwa nguhulumende lonyaka, ngoba sekuvezile sobala ukuthi akalawo amaqhinga okuhlenga ilizwe. Bathi okumqoka okudingakalayo yikuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kanye labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo badinge isisombululo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi ngaphandle kwalokho umnyaka omutsha lo uza kuba lobunzima obuphindiweyo.
Ubunzima bukhona, ubunzima sisazohlangana labo, and sibe kwazi ukuthi lapho kuba lobunzima khona kwezepolitics kuba lobunzima kwezomnotho, ukuba lobunzima khona kwezomnotho kuba lobunzima kokuthi kutholakale nje imfundo ezwayo izibhedlela zilamithi. Ngibona sengathi kuzaba lobunzinyana sibili mfokankomo, ikakhulu ngendlela esizwa ngayo abazomhlaba lawa, indlela asekhulu uqala ukukhuluma ngayo ngelizwe leZimbabwe. Asazi kuzala nkomoni, kodwa ke kusho ukuthi abantu behlale bezimisele ukuthi hayi akuzukuba lula phambili.
Ve kungani kuba lethemba ngesikhathi umnankagwa ethatha intambo zombuso. Kodwa sikhuluma nje abantu abaningi bayakhala, abanye sebeze bethi uMgabe ube ngcono kulaye umnankagwa. Ungavumelana nalalo mbono yini?
Hayi cha, kangivumelani lawo lowo mbono fokankomo. Ikuthi angithi uyabona ngesikhathi kulomgabe, uMgabe laye ubebusa lamasela akhe, amasela akhe kade tshontsha besebenzisa abanye abantu abayibona lamhlanje abangasenelisiyo mhlawumbe ukuthi labade bebatshontshela bebagabele, ngoba umnankagwa laye ungene labakhe, labo abakamnankagwa labo bakhangela abanye babo abangayisibo labade bekhangelwa uMgabe. So okukhona nkomo ukuthi eqinisweni iZimbabwe esilayo lamhlanje yona leka mnankagwa kayifani leZimbabwe kaMgabe. Yebo, yabantu bebenethemba sibili ukuthi ikakhulu kwezomnotho ukuthi umnankagwa uzaletha utshintsho kwezomnotho kakhulu, kodwa hayi sokusobala ukuthi ithemba labantu lapha delikhona hayi ukhaya ngani bebethembe ize. Ukukhaya ngani umnumzala uyehluleka ukuthi agcwalise izifiso zabantu, kodwa engakwaziwe ukuthi uyehluleka ngokuthi isifiso kanaso kumbe uyehluleka ngokuthi kuvele nje khonokho akuphetheyo kuyamehlula khona.
Abanye magonya bathi akula muntu kuzano PF ongahlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ngokunjalo bathi okudingakalayo ukuthi kukhitshwe lona ibandla lezano PF. Uthini ngalowo mbono?
Uyabona mfokankomo, ngivumelana lakho ukuthi izano PF kayila mandla ukuthi ingasilethela esikufunayo thina njengamaZimbabwe okwakathesi. Ngileqinisa lokuthi izano PF ayizukuba khona embusweni okwesikhathi eside. Lokho ngiliqinisa lakho sibili, ngoba ukuthi izano PF isisifa akuthandabuzeki, kusobala kusegcekeni nje wonke umuntu uyakubona. Okukhona ukuthi esikufisayo njengabantu izano PF kayila mandla ukuthi ingakufeza izifiso zethu ngezigcwalisiseke sibili. Ungezana uPF ngokuyazi kwakho Nkomo, njengoba nje ukubona nje ubona nje isimo sezinto ukuthi sinjani kathesi. Kodwa ke iproblem esikhona ukuthi nxa izano PF leyo ingaphuma embusweni kungena bani? Yikho lapho kumele ukuthi kuqondise khona.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Izikolo zilungiselela nje ukuvula ngeviki ezayo. Inhlanganiso ye-National Association of Development Committees ithi izakusa ugwalo lwezicelo kugatsha lwezimfundo, ikhalaza ngokuthi uhulumende kumele adede kunyathelo lakhe lokwesula imbhadalo yama-school fees. Uhulumende uthi ufuna ukususa imbhadalo yemfundo kanye lemali yamalevi ezikolo zaphansi eze-primary. Kodwa umkhokeli wenhlanganiso ye-National Association of Development Committees, umnumzana Max Mkandla, utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi lanxa leli nyathelo lilihle, kuza kuba lobunzima ekuthuthukiseni izikolo lokubhadala abasebenza esikolo besenza imisebenzi etshiyeneyo.
Ngesimo selizwe lethu leli angeke siye ku-basic enjenganaleyo, ku-basic education, kube sesithi thina kungabhadalelwa kufundwe nje kuphela. Under these difficulties, ama-conditions esiphila kuwo, uminista laphana uyabebone umbono omuhle, kodwa-ke kayisombono ocacileyo ngokubana akakhulumi ukuthi isikolo sizadevelopha njani. Akakhulumi ukuthi silama employees, izisebenzi leziyana ezisebenza ezikolo, zona izisebenzi zona zizabhadalwa njani, sizabakhupha yini, sizakwenza njani. I-way forward yakho lecacileyo laphana uminista kaphumanga nayo. Ngalokho-ke thina njengabazali asoze sikuvumele khona lokhu, ngobana kuzabulala kakhulu izikolo ezisesabelweni semathebeleleni, zehluleka ukuthenga ibhasi kumbilo kuzeni ikhombi, pho-ke sokuthiwa khona sebenza ukuthi kakusabhadalwa nalutho, kube sokusika njani in terms of development? Intuthuko anti yefunakalayo.
Ya, manje mnumzana uyakhuluma lapho ukuthi njengabazali alikufuni, liyathatha nyathelo bani?
Inyathelo sesizalithatha lapha yokuthi khona njengoba ziyavulwa nje abantu bebonisane ngama committees asezikolo njengoba ibabamelela abazali siza kuya khona emahofisini abo siyoqoqoda ukuze besitshele kuhle singakabi leminye imihlangano ezikolo eyabe sizayimemeza ukuthi sichazisele labazali labayibo abafundisayo izikolo lapha amateacher ukuthi khona sesifike kusiphi sibanga ngoba namele lathi siyeboniswa lathi sibabonise imbonete siyibonayo kungaphuma kuthiwa nje ilizwe liwile kangaka uthi khona basic education kumele kube yi-affordable fee ebhadalwa esikolo imali engabhadalwa ngumuntu wonke yes kuqondile lokho njengoba u-finance minister sithe nakula mali esithi uquma le mali lema-pay abanye abantu phezulu khona le kuthi ukuthi wonke umuntu kumele elandele khona lokhu lathi nxa siqhuma laphana kulezi zisebenzi siqhume sisazi ukuthi vele kakula mali sibachazisele ukuthi umona umi njani
kodwa ke bakhona abazali abathi bona bayamukela leli nyathelo ngoba bevele bethwele nzima bengela mali
ye umzali phela anti ufuna ukuvele ehambise umntana esikolo vele bakhona abazali sibili abangabhadalanga ama-fees umnyaka ithemu yonke abanye njengama-grade 7 kulezi kweleti ezomnyaka lomnyaka lwana owadlulayo abathiya bengabhadalanga bahamba laba abazali abatsho njalo laba babe beqondile kodwa bakhangelanga double ukuthi laphana ke kube sokuhamba njani mhlawumbe labo ngabazali vele bona kade bengabhadali imali ezikolo yibo labo abazali bangabe besitsho njalo okade bhadala uyakwazi ukuthi imali yakhe ibihamba njani khathesi besilabantwana lapha ukudla kade kubhadalelwe ezikolo lapha ama-$5 lana ukuthi abantwana bebe labantu ababaphekelayo njalo bephekelwe ukudla okuhle ngoba iministry yahambisa impuphu kuphela ayihambisi isithebo kwahanjiswa umumvu kuphela but then umumvu lo bawudla ngani abantwana then abantu labana bayabhadalwa phela kumele sibabonge although ngama-volunteers kodwa kumele sibe ngabantu
Umnumzana Max Mkandla ngomkhokheli wenhlanganiso ye-National Association of Development Committees ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Kati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokubingelela izihlobo labangane
njalo ubingelela izihlobo zami zonke eZimbabwe esigabeni sewandle abakwenyona eGurambira ngapha eCoastate wonke ongaziyo waziyo Solomon Nyoni Endawo esothi ayigurambira lapha. Endawo esosasela isikulu le abadala khona ngenyawo bingelela njalo. Yeah, bingelela bonke abantu abangaziyo ekhwekhwe lapha endlala khona. Ingane zami zonke ngiyazibingelela. UPhesi, Solomon, Solomon Junior, Prominence, God love. Ngiyabingelela abantu abami. Ngemzansi lapha engikhona eSouth Africa la. Ngina wonga bangaziyo mina abantu abesontweni eZayoja kwaDisi South Africa leZimbabwe ngile kanjalo eyisebenza lawo lapha ngasemalolini la abangaziyo intwala bendlela esikwapha ngathi eKhongo wonke driver ngithi mathoto asebenzeni asebenzeni senze singena umnyaka nomusha sibe sinefe emgoqweni lawo lani basakazi ngiyalibingelela sithi 7 lesilanga iminyaka yonke le silokhu siyisekela njalo lokhu isiba ilethe izindaba Hayi madoda. Libo sikhumbula libo sifonela njalo madoda. Sasifonele. Udubezo lo efonela abo kuDubezo. Sina abo konye nabasikazi sasifonele. Sifonele lifo sifonele le madoda. Ngiyabonga.
Making the door, Mama Nikku. Sanibonani bafakazi bethu abasibambela umsebenzi wethu kustudio 7. Ngiyalibingelela kakhulu. Ngithi phambili ngomsebenzi wenu omuhle kangaka elisenzela wona. Ngibe sengibingelela usisi wami oselizweni lenkayi okuthiwa kuseNkuba. Bangithuwo sisi bangikhona, ngibingelele labobhuti bami abasendaweni okuthiwa kusesiyezi. Ngibingelele bonke omakhelwane bami esihlezi sonke endaweni yakoJahana eGogo. Ngiyabonga kakhulu lami ukungena kuhlelo. Ngingakhohlwanga umkani ngilaye khonapha. Ngiyambingelela nemuli zami ezithetheya kwamazwi omhlaba ezihawula zikhonani esingakwaziyo kunjani ukuthi badleni balala ngani. Ngiyazibingelela kakhulu. Ngibingelele le muli yami engilayo ekhaya la ngoJahana koNunku. Ngiyabonga.
Sanibonani abasakazi abahle abathandekayo lapho. Siyabonga izinhlelo elisinikeza zona sezingeni eliseqophelweni eliphezulu. Kuyasijabulisa lokho. Ngithathe ithuba ngithanda ukuthi ngibulise umndeni wakithi laphana eNdebe komoya kwaphindi laphana. Ngiyabulisa nonkosikazi wami nje phansi khona le eJotsholo khonapho kushade khona mina nje igama lami. Ngibulisa bonke nabangane nezihlobo zonke nje ezingaziyo phansi khona laphana eGwande Ntebe. Ngijampa nje intaba laphana siya ngale emawane bakithi bonke abakulani ndawo nje kwaphindi ngithi hayi unye umnyaka omuhle isihlobo zami laphana ukuthi kwinkosi ngathi-ke isingangenela nje isibusise yikho konke siyabe sikufisa nokukuhlela kikho konke ukuthi uNkulunkulu abe nathi. Ngiyabonga okhulumayo ngihloniphane umoya ubhinzi laphana esentebe.
Uvuka njani mlalelo othandekayo? Ziyadubuka lapha emsakazweni sikuhlelo lokubingelela izihlobo labangani.
Sanibonani kustudio 7, igama lami nguDawudi wakwaMzizi, ngihlezi eGauteng eGoli kwele South Africa. Bengithanda ukubulisa zonke izihloko zami ezikhona leze naseZimbabwe. Ngibathi kungathi uNkulunkulu angangenelela isimo esikhona ekhaya siyasazi sonke, isimo lesi sibi kabi, nangesinkwa lesi esesilayinika kanye namaphilisi asebathole esitaladeni ngelokuthi nginemali ye-foreign currency. Sithi khona uNkulunkulu ngathi angangenelela khona lezi naseZimbabwe. Sinxusa bonke abafowethu nezihloko laba abafinyelelayo abakhona emazweni ukuthi abakhumbule emakhaya. Lokho kuyabo kuthunezile, basala bancedisane baphanane bona bonke. Njengoba nathi manje sithunezile ekhaya isimo sibi, nathi ngapha lapha esikhona khona esihlezi khona kwele South Africa nisendaweni ephansi sebhali esifukeni singenelwa ngamanzi ezindlini izindlu ziwile. Okulusizi olukhulu kakhulu. Ngiyabona.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe emlalelo yenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kuvalela wona ke khonapha emsakazweni. Ukusiphetha sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi sebuyelile emsebenzini ikhefu lakhe lingakapheli ukuze zame ukuqeda udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.